umbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mercy Ncube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edlileyo kube lezehlakalo ezingaba yinkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo olubuhlungu sibili ukuthi abantu bakobulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize, ukwehluleka ukwenza indaba yeZambezi Pipe leGwayishangani Dam ngohulumende, njalo lo mumo womkhathi, njalo namasisi kuyasidanisa. Kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano esiphuma kuthi nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza, njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabi lokudubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadametha aselamanzi amalutshwane, kungakho-ke sokumele sivale amanzi okwensuku ezintathu bese sivule ezinye izulu ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe athile isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagesi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izesi yayisitshela ukuthi ilizwanisela amagesi sirijuse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagesi abesesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe namanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensizwe. U-aphanxema kudala woma, umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sokumile sokomile, akuselalo lutho emzingwane kusele nje incosathu. So yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni, ikhansili isivalela uZulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagesi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hatshi. Abahlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.